sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 18 kuMpandula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje liqongela yakwabazinkulungwane phose eziyisithupha 5847 abasinde kugcikwane le-COVID-19 ngesikhathi sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7633 asebefunyenwe bele gcikwane leli eZimbabwe.
Namhlanje kulamalunga acatshangelwa ukuthi ngawe ZANU-PF Youth Assembly abuye achaya intatheli izindaba abantu abadala sibili abafuze bebe ngabazali babo.
Abantu abangaziwayo namhla bachithe umhlangano lapho bekukhuluma umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinasu umnumzana Thakutswa Nkaziwori. Bachaya abanye abakade bekhona abagoqela intatheli izindaba.
Ngafunda eShimakanga Primary School, ngahamba esecondary eMandawa High School eShavani. After that ngajika ekhaya ngaqala ukuzofunda ke eChizungu High School. Uma ngiceda lapho umalume wami wangithatha wangizise eGoli, ngase ngiqala ukwenza umculo lapho.
Ngohlelo Woza Friday kuliviki silomculi wakobulawayo uGetron Sibanda ohamba ngegama lokuthi Getty Diamond kwezomculo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Liqongela yakwabazinkulungwane phose eziyisithupha 5842 abasinde kugcikwane le-COVID-19 ngesikhathi sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7633 asebefunyenwe belegcikwane leli eZimbabwe labulala abangamakhulu edlula amabili 224. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abedlula isigidi 1,379,909 labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lantathu 33,403. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amathathu 30,211,680 abatholakale belalo labulala phose isigidi esisodwa 946,710 kubika abekolishile John Hopkins University. Abantu abangaziwayo namhla bachitha umhlangano lapho obekukhuluma umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinaso umnumzana Thakutswa Nkaziwori. Bachaya abanye abakade bekulo umbuthano abagoqela intatheli izindaba. Umhlangano lo obuseduzane lenkampani ye-Impala Car Rentals lapho okubikwa kwavela khona imota eyasetshenziswa ukuthumba umnumzana Thawanda Muchehiwa ngenyanga edluleyo, yena othi wachaywa njalo wahlukuluzwa ngabamthumbayo. Amagqwetha kamnumzana Nkaziwori athi ulimele kulandela lesi isehlakalo. Umthethwandaba wawunqume ukuthi umnumzana Nkaziwori engasondeli duzane lenkampani le kulandela ukubotshwa kwakhe etshengisela phambi kwayo esola okwehlela umnumzana Muchehiwa. Umfanekiso kamabona kude osenkundleni zokuxhumana ize-social media utshengisa omunye wabesilisa laba bedonsa umnumzana Nkaziwori, ezinye izifundi zisakhuluma kweza abanye bancedisana laye. Intatheli izindaba uLeopold Munende ongumqondisi we-Young Journalists Association uthi amanye amalunga enhlanganiso yakhe achayiwe kulo umbuthano njalo amanye alahlekelwa zimpahla zawo.
Okwenzakale namhla e-Impala Car Rentals kutshengisa ukuthi izinto asoze zibe ngcono. Sonke isikhathi lesi besithi uhulumende usithatha ukuthi ezilungisise, ezikhanyelisise yena ukuthi hayi usebenza njani le ntathe lezindaba. Ikanti sesiwubona vele hayi sokuwesi namhlanje kulamalunga acatshangelwa ukuthi ngawe ZANU PF Youth Assembly abuye achaya intatheli izindaba abantu abadala sibili abafuze bebe ngabazali babo babachaya abanye bathathelwa ama camera abanye bathathelwa ama phone abanye bathathelwa ama recorder asazi ukuthi uhulumende wethu ucabangani ngathi thina intatheli izindaba iposition yethu thina nje intatheli izindaba ezincane ezeyoja ukuthi uhulumende sokufuze ehlale phansi ecabange eyedwa enxa engafuna ukusilalela kake ayekele ukusilalela kodwa ecabange ukuthi izinto azenzayo lezi zihambelana yini lokukhuluma kukamongameli u-Emmerson Mnangagwa okwe-re-engagement uhambelana ngaphi njalo bona izindaba zenzayo lezi zingabaphambanisa njani ngoba vele ziyabaphambanisa
amalunga enhlanganiso yakho lawo athintekile yini kulolu daba kuyini eliza kwenza ngakho
amalunga ethu kulamanye achayiweyo kulamanye athathelwe amafoni amakhamera omnye uthathelwe iphesi oyinkazana osebenzela enyi online television yalaphi Harare kulabanye iningi bebechaywa bechiywa benjalo kodwa amafoni athethwe njalo bebesitshela ukuthi abantu laba bebengelani lokuthi intathela izindaba bebekuchaya bebuza ukuthi ungubani ungakhuluma bebelokhu bekuchaya bekungenani vele ukuthi wena uthi ungubani udingani khonapho kodwa amapholisa bathi ebeme less than 100 meters away from lapha dekuchaya abantu
lowo ngumnumzana Leopold Monente isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo entathela izindaba ezisakhulayo eYoung Journalists Association iYoja ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini beinternet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kuVOA Ndebele nakuTwitter kuVOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngesikhathi sokusele insuku ezingatsholutho ukuba izikolo zivulwe ukuze abantwana abaloba imihloliso lonyaka benelise ukulungiselela. Ababalisi bakhala ngeholo abathi lincane kakhulu kanye lokuthi ngabala themba lokuba bazabe bevikelekile ekuthelelweni igcikwane le-coronavirus. Umlondolozi Ndlovu sithulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende ubike ukuba izikolo eZimbabwe zivulwa mhla ka-28 Mpandula emizameni yokuphathisa izifundi eziloba imihloliso ngenyanga kaLwezi ukuba zinelise ukuthola isikhathi sokulungiselela imihloliso. Kodwa ababalisi bayakhonona ngendaba zeholo labo lesimo sezikolo besithi bafuna uhulumende alungisise izikhalazo ukuze babuyele ezikolo bejabulile. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ, umnumzana Nation Mtsitirwa uthi iholo lababalisi selincane kakhulu okuza kwenza bengabuyeli ezikolo.
Mhlaka 28 asibuyeli emsebenzini ngoba kuyakhanya ukuthi umqatshi vele kasihloniphi nxa ubona umama or ubaba ulabantwana onguteacher ehola $30 kuyakhanya ukuthi uhulumende vele kasihloniphi gala ndaba lewelfare yababalisi
lokhu kusekelwe ngunobhala wenye njalo enhlanganiso yababalisi eye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ umnumzana Takawafira Joe yena othi bafuna iholo labo baliphiwe ngedola lemelika
government must pay salaries that resonate with the salaries that teachers were getting in October 2018.
Teachers were getting... PTUZ said uhulumende abhadale ababalisi imali engangaleyo esasiyihola ngomfumfu ka-2017. Imali leyo yayi $500 kusiya ku-520. Uhulumende ngeke athi imali yabantwana bezikolo ifike $30,000 RTGS. Thina sihola $3,000 to $3,500 RTGS.
Range from 3,800 to 4,500.
Omunye umbalisi unkosikazi Rumbitsa Ijiri uthe isimo esezikolo kasivumeli ukuba bagcine abantwana babo.
Thina soze sivule izikolo, asilamali yokugada, sibuyela emsebenzini ngoba imali efuneka nxa ugada usemsebenzini yimali yaseAmerika. Thina lapha sithola ini amabhondi.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Matthew Ndlovu ufundisa ekuwatsana yena othi ngesikhathi se-COVID-19 kumele uhulumende avikele izifundi lababalisi ukuba bangahlaselwa yilo mkhuhlane.
Inhliziyo zethu zibuhlungu kakhulu. Ukuvula kwezikolo hayi kudlala sibili okwenzwayo. Akula malungiselelo ayenziweyo. Izikolo akula mali ukuthi kuthengwe iPP le ifunakalayo. Kunzima izikolo lapha kula into enhle lapha.
Inhlanganiso ye-ATUS namhlanje ilobele umphathi ntambo wezemfundo umnumzana Pho Mavima lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube incwadi ikhalaza ngemali lesimo sababalisi ezikolo ikakhulu emakhaya lapho abathi ababalisi bafuna imali engcono ukuze babuyele emsebenzini. Imizamo yokuza icele kahulumende ngodaba lweholo lababalisi yehlule ngoba umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ubengadubhi ucingo lwakhe njalo engaphenduli imibuzo ayithunyelwe kumakhalekhukhwini ngeWhatsApp. Kodwa uNcube utshe idayela ephalamende ngeviki edluleyo ukuba uhulumende uzama ngazo zonke indlela ukulungisisa udaba lwemali zezisebenzi kahulumende ezigoqela ababalisi. Kodwa ethi uhulumende akalayo imali yeMelika yokubhadala izisebenzi zakhe esithi lapho ekhweza iholo uzaholisa ngedola leZimbabwe. Ngimelesi-27 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ikhomishini elwisana lokumemetheka kwenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission kumbe iZAC ibikwa isedolobheni lakoBulawayo lapho ecubungula khona iziphathamandla zaleli dolobho. Kumaviki amalutshwana asanda ukwedlula wethulwe umbiko othi usibalikhulu wedolobho leli umnumzana Christopher Dube waphiwa inkalakatha yesitanda sokwakha indlu phansi kwesivumelwano sokwengezelela iminyaka yakhe yokusebenzela leli dolobho. Lokhu kubikwa kwadala inkulumo yokuthi kungaba kulokutshaya amanzi kudaba lokwabiwa kwezitanda njengalokhu okwenzakala eHarare lapho okwabotshwa khona amakhansila lomeya wedolobho. Ikhomishini yeZAC ibikwa isikhulumisane lenhlanganiso yezimbalwa ezakoBulawayo icubungula lolu daba. Inhlanganiso yeBulawayo Residents Association ngeyinye inhlanganiso lezi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Injongo yabo ukubuya lapha bazocubungula lokuzwisisa ukuthi kwenzakalani esingathi na-fact finding mission. Lokho babuyile bakhona bazibuyele bona kodwa-ke ngenxa yokunanzelela kumbe ngokuzwa umkhosi obuhlatshwa ngabantu ngokwenzakala edobheni lakoBulawayo ikakhulu indaba ekhanya kuyiyo sibili emqoka abayilandileyo kuyindaba eyokwabiwa komhlabathi indaba leuniana Mastens ukhanya ngathi yiyo abakhanya becothana layo kakhulu bazwisisa ukuthi kambe abantu okwenzayo mhlawumbe kuze kwenzakalani. Ngileqiniso lokuthi ngalokho bazahamba-ke baye ku-council ngabona labo beyidingisisa ukuthi kambe lokho okwenzakeleyo komhlabathi okunikwa kwezikhathwa eziphezulu lama-councillors kambe kungabe kulandela indlela zakhona yini. So ngamafitshane yikho esikuzwisa ukuthi abakulandileyo engxenye sebekulandile sesizathola-ke impumela yakhona yokuthi bona sebenza ukucubungula kwakuthiwa ngama-investigations phumelani. So ngamafitshane yikho engingakutsho ngeZakhe kodwa kuliqiniso yokuthi yes emzini wakoBulawayo ikhona and izocubungula ngendlela esikhathi i-fact finding mission.
Ngaphandle kwestand okuthiwa yaphiwa usibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube, kukhona yini enye inkohlakalo elike lezwa ukuthi ingaba isenzakala edolobheni lakoBulawayo?
Well, kuliqiniso ukuthi kule stand esizwa ngaso ukuthi siyingxenye yama-coins of service aphiwa usodolobho wakoBulawayo. Kodwa phezu kwalokho ungananzelela ngale muva kuye kwaba futhi le ndaba yokuthi kuleyinye futhi land ngapha e-Upper Range Mall ekhanya yaliswayo yanikwa umeya lezinye iziphathamandla ngokunye okukhona khonokho engxenye nxa sinanzelela kuyizo indaba ezisegudwini zenezo. Kungenzakala njalo ukuthi sikhuluma ngento esizaziyo kumbe kungaba zikhona engxenye njalo esinye esingazaziyo esiqiniseka ukuthi engxenye yeZAC njengoba isibuyile phose ingabi zokunye thina esingakwaziyo edinga ukuthi izothola ubufakazi bakhona kumbe izothola iqiniso lakhona. So kodwa esikwazi yikho lokho engikubikayo ukuthi yiyo leyo indaba yama-stands thina esingathina yi-public knowledge ekhona nje ebantwini eyazwakalayo ezinye ezingazwayo ziyabe zingaziwa kwalesi sikhathi.
Umnumzana Ambrose Sibindi Yisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Live Talk namhlanje sikhangela ukuvulwa kwezikolo ngemva kokuvalwa okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Kodwa ababalisi bekhala ngokuthi kabavikelekanga ekuthelelweni leli gcikwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngabafitshane.
Umongameli Donald Trump wele Melika izolo ubegxile kwezamasiko emhlanganeni wakhe owenzelwe esigabeni seWisconsin ukukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lokudinga umongameli welizwe oluqhutshwa ngolwezi lonyaka. Ngakwelinye icele ancintisana laye kulolu khetho emele ibandla lamademocrats, umnumzana Joe Biden laye ubekhankasa edinga usekelo lapho akhulume labakumsebenzi ukucitsha umlilo esigabeni sePennsylvania ngemva komhlangano lapho akade iphendula imibuzo yabavotayo kumabonakude we-TV. Umlobi odume ngokusola uhulumende wakwele Uganda, uGakwenza Rukira Vashaija, ubotshiwe okwesibili lonyaka. Igqwetha lakhe libika ukubana lokho kungabe kubangelwe ukubhala kwakhe imbali yokuhlukunyezwa ekubotshweni kwakhe ngumabasa lonyaka. Abantu abanakanelwa ukuba ngabohlangothi lwabezomvikela lokulondolozwa kokuthula babikwa bemngenele emzini wakhe bamthatha bayamvalela bengatshongo ukubana bambuphela cala bani.
AbeZimbabwe asebehlala kweleBotswana bakhala ngokuqhubeka kokuvalwa kwemingcele uyindlela yamazwe achiyeneyo yokuzama ukumelana lokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Iningi latshiya imuli ekhaya kodwa ngenxa yokuvalwa kwemingcele abenelisi ukuyafika eZimbabwe. Intatheli zindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron khonale kweleBotswana.
Iningi labadabuka eZimbabwe abasebenzela kweleBotswana bakhala ngokuthi abasenelisi ukuyabona imuli zabo kungenxa yokuvalwa kwemngcele, kuthi lalapho kufiwe abanelisi kuyahlanganela labanye esiluleni. Omunye wabo unumzana Andrew Spanda wasebenzela edolobheni leHabron othi usephose afikise umnyaka lokhe wagcina ukubona iy'ngane zakhe. Okunzima kuSpanda labanye abawusimo esifanayo yikuthi akwaziwa ukuthi imngcele izavulwa nini.
Umnyaka ususiyaphela ungazange uhlangane labantwana njengabantwana abakuma teenage age babefuna ukuthi time and again babe labazali babaqondise here and there. Ngangihawukela sibili abantu ababelwe lockdown benabantwababo ukuthi babe lesikhathi labantwababo baba le quality time labantwababo bebafundisa abafuna ukubafundisa khona.
USpanda uthi uqathekile ukuthi abantu bahlale eduzane lemuli zabo ithuba inengi elingasalitholanga ngenxa ye-COVID-19. Omunye njalo owezimbabwe eHabron inkosikazi Patience Dube leya yena uthi ubone bonke ubunzima isikhathi se-COVID-19 ngoba ehlukaniswe lemuli yakhe.
So kwenze ngazani kuthiwa we come from broken homes of which sisabalele asibonani isikhathi esiningi. Mina personally ngile ntombazana nje ebithena 21 this year. I was really looking forward to celebrating it 21st birthday yakhe with considering that she's the only child that I have.
Umnumzana Sifas Chuma ungomunye wabalenhlanhla ukuthi imuli ulayo eBotswana kodwa ukuthi imizi eminingi ngabe sichithekile ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19.
Iningi imizi sibile sidilikile ngenyanga zona lezi nje ezingu-8. But njalo banengi ngenxa ye-distance asebenanzelela ukuthi badingana kangaka ngoba nxa omunye wakho esekhatshana umumusunje sukhona unanzelela esikhathini you get to understand the value of the other person.
Ofundele ukweluleka abantu kusigaba esitsheneyo ukhansela unkosikazi Ellen Moyo uthi isimo esikhona asilungelanga impela kahle lenhlala kahle yezimuli.
Khathesi nxa ubaba evalelwe kwelinye ilizwe umama evalelwe kwelinye ilizwe sokuletha esingathi yi-breakdown in the family system. Abazali kabasakwani abasenelisi ukuthi ba bakhulise abantu babo ngendlela efaneleyo. So khonoko kungaba lama effects esingawaboniyo kathesi esizaphela siwabone sokuphele iminyaka ethize.
Ele Botswana kanye lele Zimbabwe awukavezi ukuthi uZulu jikelele uzavunyelwa nini ukuqala uchapha imnceleni, kodwa sekulezibonakaliso eziningi ezikhomba ukuthi amazwe aseqala kuyekethisa kancane kancane isiqondiso ze-COVID-19. Le-South Africa libike ngolwesithathu ntambama ukuthi imncele izavulwa ekuqaleni kukamfumfumu. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisiyabona kwele Botswana.
Bayakhala abantu ngokwenziwa yiSouth Africa isanda ukuthuma abantu ukuthi bayekhulumisana labeZimbabwe, kodwa abahlangana labezanu PF kuphela. Iqula ebelikhokhelwa ngumnumzana Ace Magashule lithi lizaphindela eZimbabwe ukuyakhulumisana labamanye amabandla lenhlangothi ezijiyeneyo zempilo, lanxa abezanu PF besithi lokho akusoze kwenzakale. Uhulumende uyalandula ukuba bazwa ngabaningi ukuthi kulokuhlukunyezwa kwabantu ngabezomvikela kanye lokwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe. Ake sizwe kwabanye abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp ukuthi bathini ngequla le-African National Congress elaya kweleZimbabwe.
Ungasuka iqula elingaka mpela lihamba kuthiwa liyeZimbabwe liyokuzwisisa, bese befika bezixoxela beziphuzela amatiye nje besikholisela nje yazi besikholisela bezidlela izimali zesizabantu zesitates. Shame bantu, shame kubo. Ngibuhlungu kakhulu ukuza kuthiwa bahambile nje bafika laphana basixoxela nje labantu bezanu PF nje bebekhulumana. Ungathi ukhuluma usizwa kuzwakala udubo olungaka, nawe ulubona mpela kwenza ngathi kawuluboni. Bese lifika lihlala ematafuleni abukhazikhazi impela lisidla liphuza amatiye liphuza amawhisky. Lizikholisela lizixoxela nje lisuka lapho lifulaya libuya lizohlala phansi. Shame kakhulu man, yazi lusizi kakhulu man. Kodwa ke anyway lizoze lifika usuku lokuthi khona uNkulunkulu uyahambelelelana lizwe. Bakhalile abantu man, bakhalile, bakhalile, bayakhala namanje basakhala impela, basekuhluphekeni impela, basekuhluphekeni. Shame. Hayi, lokhulumayo lishakwa lelikhulu khona le plan esigabeni sakusukuwo. Ukhanyani ngegama, ngiyabonga, amen kule ndawo.
Into eyenziwa ngo-Ace Magashule negroupu yakhe beyenza besiya kweleZimbabwe lathi uhambe uBaleka Mbete naye wafika izinto efanayo ezi-Ace Magashule. Ilizwe leZimbabwe anyeke lalungiswa South Africa, kwa South Africa ngelinye lelizwe elinenkohlakalo enkulu. Lo Ace Magashule wakhona nguye futhi omunye umuntu ohamba phambili ngamacala e-South Africa le-South Africa. So ilizwe leZimbabwe angiboni iSouth Africa isilungisela ukuthi silungisele ilizwe, asizilungisele thina sodwa, sihlale phansi silungise njengomdeni. Abangaphandle nje akukho abazosiza ngakho, bazohamba bane besiyabheka amamayini abo nani nani.
Mr. Zikali lapha eJohannesburg kule-South Africa. Mina bantu be-Studio 7 nginesikhalazo, bengicela lingibuzele mayelana nesimo seZimbabwe lesokuthiwa labantu bethunywe nguRamaphosa, ngoba phela siza kuthiwa kuthiwe hhayi akula crisis eZimbabwe lokuzeni, problem ekhona i-social network. So umbuzo wami ukuthi behluleke njani ngoba buza uba i-social media ekade ikhona yini, yiyo yini yaqosha abantu abayi-5 million elizweni. Kumele bababuze leyo nto, abantu abayi-5 million abakhela iZimbabwe balikwa ngaphandle, 3 million zesisemzansi bebalekela ubunzima, kuhambe asiyo crisis nayo naleyo. Umbuzo wami ulapho, cela imbuze nje leyo nto. Njalo futhi walibona ilizwe lingenamali kumabhenki, abantu balala, abantu abadala abapenshini ama-70 years balala imali ayinebhenki 2 days uzothwelimaliqidayo thwelimali enele ukugibela ibhasi kuphela, kodwa bekusothiwa there's no crisis.
Laba ngabanye abasithumele imilayezelo yabo kuWhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ulakho lawe kusithumezela umlayezelo wakho. Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wakobulawayo uGertrude Sibanda ohamba ngegama lokuthi Getty Diamond. Yena ke uthi ucula umdumo awubiza House kwasa le Afro Pop. Asizwe nexoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Baby unombonzani umba kwenyu unogara uriko
Getty Damon uzelwe ngomnyaka 1997 esiqintini sensiza ngezansi yamandebeleni. Wakhulela edolo khona kanye enkabazwe lapho aqale khona isikolo semfundo yaphansi njalo wazibona ukuthi ulidayimane lomculo ngokwalo esemncane.
Ngafunda eShumakanga Primary School, ngahamba esecondary Mandawa High School eRishabane. After that ngajika ekhaya edolo because mamama ubeseshonile. Ngaqala ukuzofunda-ke eChizongo High School. Uma ngiceda lapho imali mama wangithatha wangizisa eGoli, ngase ngiqala ukwenza umculo lapho. From 2014 ngifisa ukwenza umculo para ngazoqala-ke ukurekhoda i-albhamu yokuqala 2015.
Usebenzile uGetron, umculo wakhe wetholakala emakhasini wonke athengisa imculo.
Mina ama-album i2 nama-single track i3. The first album yami ngayirelease ngo-2015 yayitha uziqhenye yayinama-tracks i7. Ngazoreliza i-album yes2 ngo-2017 okuthiwa Qaphela nayo yayinama-tracks angu-7. 2018 ngareliza i-single track ye-House Kwasa ethiwa khona Kibuyile ngayicula ngesiTswana.
Wakhe ubethanda ukulalela abaculi abalodumo njalo yena uGetty Damon uyakhuluma indima eziningi-ningi ezijiyeneyo.
Ngikhule ngingumuntu othanda umusic kahle kahle. Mangibona oBrenda Fassie, Beata Mangethe, Slizer, into ekhona yangigqugquzela ukuthi ngingayiyenza nami umusic even ngiwumuntu wesifazane. Ngicula ngolwimi luphi? Ngacula ngesiNdebele, ngacula ngesiTswana, ngacula ngesiSuthu, ngacula even nge-English. Lonke ulimi nje engizwa ukuthi ngicule ngalo, ngifuna ukubhala ngalo ingoma, ngiyacula ngalo. Ngenza njalo, ngiculela umhlaba wonke.
Isikhathi silomhawu madawu, phosela ilizwi kubalaleli ungakahambi.
Ngicela isupport ebantwini. Ungagugula nje igama lami Getty Damon, uzothola umusic wami lapho. Or ungakhona ukungithola uma ufuna isidi, ungangithola ko-Facebook ngo-Getty Damon. Ungakhona ukulayikha ipheji lami Getty Damon fan p ku-Twitter Getty Damon. Abafuna ukumbamba ku-WhatsApp bangangithola ku-0653288720. Ngiyabonga.
Besilibasana lentombazane esakhulayo edabuka edolo uGetty Damon. Kuhlelo lwenu liluthanda abalaleli lweHoza Hoza Friday. Even impela sonto elithukela igama lami ngu-Ezra Jesus Bana.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela.
Abantu abangazwayo namhla bachitha-chithe umhlangano lapho bekukhuluma umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinaso umnumzana Thakhutswa Ngaziwori, bachaya abanye abakade bekhona abagoqela intatheli izindaba. Kuhlelo Woza Friday kuliviki besilo mculi wakobulawayo uGertrude Sibanda, yena uhamba ngegama lokuthi Getty Diamond kwezomculo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.